ukuhamba kwethu emsebenzini okwezinsukwana kuyaphambili. Amalunga ethu sikhangele ukuthi wonke akwenze. Isikhathini esiningi ukuya emsebenzini kulenze kwezikufunayo uze ukwanise ukusuka ekhaya uze uyefika khona emsebenzini uyesebenza iviki iphele. Lenyanga iyegcwala. So ngenxa yokuthi khonokho okufunakalayo kwangikhona kathesi vele akusanelisi, okunjengokuthi imali ye-transport, isikafu akusanelisi ukuthi kukwaniseke. So wabona ukuthi ungasebenza kumbe insuku ezimbili ngeviki, uyakwanisa nawo ubhajethi, udingadinge enye ukuthi uhambe. Hhayi, asiqhubekeni sephambili. Anxa nje uhulumende ehudula inyawo, ngoba uhulumende ngokwakhe yena vele kalandaba lezinto lezi ukuthi kuyalunga kumbe kunjani. Uhudula inyawo, kodwa thina siyala konke sipresa, siya phambili sikhala, ngoba ongakhaliwe uyakwazi ukuthi uyafela embele kwena. Vele wavela wasivula amanxeba, siphefumula ngamanxeba nje kuphela siya phambili.
Kodwa libone ngani uhulumende uyawuyamukela yini umbiko wenu, njalo uyakwazi ukuthi liphakathi kokukhalala umsebenzi?
Qala ngiyazi yani ukuthi thina siphakathi kokukhalala umsebenzi. Ngithemba liyezwa okuningi okwenzakalayo kwabanye lawa amadokotela, sibongeza kuthiwa ye sebexotshiwe abangaka, sebemisa abangaka. But thina lokhu asikwethuki, ngoba vele uhulumende unjalo. Xa engafuni ukuthi alungise izinto, thina sifuna ukuthi abone ngikumbonisa nje ukuthi hayi asilwi, asisoli, kodwa ngikubonisana ukuthi ubunzima sithwalisane nini. Labo kabamithi amanizi abo, lathi senzeni, senze umsebenzi. Umsebenzi siyawufuna sivile. Inkosi sithi hayi, xa sesiqalisile ukuhamba emsebenzini siyasukuma sihambe siyesebenza. Yena ugovernment kamithi amanizi akhe ekuthi nasikwanise ukuyasebenza lathi kwi-environment enjani, e-right, sisebenze singalandlala.
Isimo lapho ezikolo sinjani? Siyabona ukuthi abantwana baphakathi kokubhala imihloliso.
Nathi ngoba sokuyindawo yokuthi umkhokheli wesikolo abone ukuthi abe le-arrangement angayenza ukuze umsebenzi wangkhona kuqhubeke phambili, ngoba akulalapho angathatha khona imali abanikelwane ukuthi abuye athi.
Kodwa abanye ababalisi bakwezinye inhlanganiso basebenza.
Ye, but thina besifisa ukuthi ngaye utitsha wonke nje, kungalani lokuthi kumbe ngeyathuzi kumbe ngowani, ngoba ipay i-government ayi-employer ngamatiyathuzi. Labo nabe belokuza abalaba kutholayo. So into yokuthi bona babe betshona bena begubuzela amakhanda nje bephakathi kokuthi bekukutsha akuncedi. Abaphuma egceke nje bezinto zabo abazisisa bebemelela amalungelo abo njengesisebenzi. Impilo yebalungele, ngoba bona we are wasting our time.